indawo ye-abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana le-Zimbabwe singama-countries la okuthiwa ngama-Christian countries ukuthi singamazwe okholo so nxa kukhuluma ngendaba ye-abortion I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama ngombono wami mina ngokwami ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo kwesinye isikhathi umuntu yabe banje inkunzi sezithwala kwesikhathi umuntu yabekwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni kumbe yabekwazi ukuthi yena ngokwakhe kalakho ukukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana so kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning abantu abathatha amaphilisi lanlani so siyanyanzelela ukuthi uma sibheka lokhu kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama ukuthi anelise ukuthi ayenze i-decision ayifisayo ngomzimba wakhe kodwa ungathi sikhangela kwezepolitiki siyazi ukuthi u-Roe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973 so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi i-Supreme Court irivese i-decision eyenziwa ngo-1973 so uyabona ukuthi kule politiki yakhona amajaji ayenze lokhu namajaji athize angathiwa bona bakhangela kakhulu ezintweni zokukholwa lapho uhlupho olukhona abakhangelanga i-right yomuntu ongumama lakhonapha e-America baningi abantu abasolayo so kule nkinga khonapho ukuthi uzohamba njani
yona indaba yokukususa izisu le indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe ukubona njani wena
mina ngombono wami ngibona ngani indaba yokukhipha izisu indaba ye-abortion njengoba bengishilo phambili I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court i-court ephezulu ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho okunye i-court ake ingakwenza ukuthi ithi hhayi i-decision leyo siyayekela kayibe kuma-state ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.